Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNhlolanja 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Oyemela izengeza West edalela eParliament umnumzana Job Sikhala namuhla ophunyike ukuyahlala ejele okwesikhathi eside ngoba uMandjebe keceleni isigwebo sokuba ayefika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Abalela amalungelo oluntu bayakusola okwenziwe ngamapholisa esikoleni seSt Faith High School lapho alumise izifundi ezikade zitshengisela zikhonana ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo ngezinja. Ukulwisana kuyaqhubekela phambili kumalunga e-TCCC asekela ozithi nguNobhala jikelela waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu njalo sokuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Oyemela izengeza West edalela eParliament umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala njalo ejele ngoba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Phezu kokubekwa eceleni kwaleso sikhathi sokuya entolongweni uSikhala uphinde wahlawuliswa amadola eMelika angamakhulu amahlanu i-$500 ukubika umlondolozi Ndlovu.
Amagqwetha labalwela ilungelo loluntu bathi isigwebo esethulelwe uSikhala asibamangalisi. UMantshi Ferres Chakanyuka akazange azihluphe ukulandela inkuthazo eyenziwe ngamagqwetha kaSikhala ukuba athole amacebo edayela phezulu ele High Court andubana ethule isinqumo sakhe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uMantshi uFerres Chakanyuka kakhuluma ngalutho ngomthetho obizwa ngokuthi ngu-Section 31 of the Criminal Law Codification Reform Act owesulwa engalweni zemthetho kulandela ukukhonona okwenziwa ngabasebenzela iphephandaba leZim Independent uConstantine Chimakure loVincent Kahia okwenza ukuba idayele High Court lithi umthetho lo kawulahlwe. Kulabanye njalo abagoqela intatheli izindaba umnumzana Wophochi Ngono abake betheswa amacala afanayo. Kodwa igqwetha elikhulu likahulumende uJustice Uladi uthi umthetho lo waguqulwa ngakho ke kulungile okwenziwe lidale likaMantshi. UNkomo uyakwala lokhu.
A law that was nullified by the Constitutional Court, the highest court on the land, in 2014. That notwithstanding, the magistrate proceeded to pronounce a sentence, and Job Sikhala has been sentenced as follows: 9 months imprisonment, wholly suspended for 5 years on condition that he doesn't commit a similar offense within the specified period. Further to that, he has been ordered to pay a US dollar fine, $500.
Ingcwethi kwezomthetho oligqwetha umnumzana Sanele Ncube uthi kuyadanisa ukuba uMantshi kazange azihluphe ngokukhangela inkuthazo yamagqwetha.
Ukwehluleka kwamajisti ukulandela lokho okwakhulunywa ngamaluya kuveza ukuba umthetho welizweni leli kawusalandeli.
Kodwa elinye igqwetha unkosikazi Siphiwe Dube uthi uMantshi ulandele umthetho.
Loba nje omajistrate belakho ukulandela lokhu okuthiwa ngama-lawyers. Umajistrate kulolu daba usebenzise amandla akhe walandela umthetho ngendlela awubona ngawo.
Iningi elisekela umsebenzi owenziwa nguSikhala lithi uyadanisa ukuba uSikhala utholakale elecala. Umnumzana Comfort Ncebo yenkosi Mpofu ngomunye wabo.
Icala ayigwetshe ngalo alikho, njalo icala lelo lakuthengiswa lokuba alikho e-High Court.
Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi udaba lukaSikhala alulani lebandla lakhe.
Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa yiZANU-PF ethe hayi lokho nje ebandla lezwane PF sikujwayele asonto esingathona siziginqisa ngayo kumbe sithi sichithe isikhathi
lokho kusekelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi intambo ezemthetho kuhulumende weZimbabwe ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimlondolozi Ndlovu
The Voice of America
Abalela amalungelo oluntu sebesole ukulunyiswa ngezinja kwabafundi besikolo seSt Faith High School eSerusape eManicaland ngamapholisa izolo ngesikhathi ebetshengisela bekhonona ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo. Omunye wabantwana laba ubikwa elimele kakhulu enyaweni. Amapholisa athi asaphenya lolu daba. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iAmnesty International Zimbabwe ATUZ lenhlanganiso yezifundi ezinaso lazo zikhuphe imibiko zisola okwenziwe ngamapholisa lokhu zisithi kwephula imithetho yelizwe. Uhlazelo ludaba eStudio 7 ixoxa lomunye wabakhokeli benhlanganiso emela amalungelo ababalisi Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapholisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni abantwana laba ababanganga umsindo bebengekho violence abantwana laba bebetshengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo siyacela ukuthi imali zama school fees ziyesihle njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Ye, sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kutshoni konke lokho okwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi silabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe okwelizwe leli. So siyabona ukuthi babalandaba lodubo oluhlangana labantwana bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapolicy uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
Pho kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Lolu dubo luqedwa nxa kungaba le political will kuhulumende. Uhulumende engahlala phansi ethi siphambanisa lokhu lalokhu lalokhu singakulungisa njani. Egenuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina ma-teacher. Singaqeda udubo nxa kungaba le-consultation phakathi kwethu.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe limuzwe exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amapholisa aqhubeke ephenya udaba lokudutshulwa kwabantu emkhosini okujabulela ukunqoba kweqembu lomdlalo webhola leMelika eleKansas City Chiefs emncintiswane nomkhulu oweSuper Bowl izolo. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwalimala abangamachumi amabili kulesi sehlakalo. Kubotshwe abathathu kodwa injongo yokudutshulwa kwabantu lokhu ayikaziwa okuyikho okudingwa ngamapholisa. Njengeminyaka yonke iqembu eliyabe linqobe kunkezo yeSuper Bowl liyenza umcimbi obuthanisa inkulungwane zabantu abafola esitaladeni bejabula. Kodwa ngolwesibili imfanekiso yamavidiyo etshengise abantu abaningi bebaleka kuxokozela ngemva kokukhala kombhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
ukudutshulwa kwabantu sekukhanya sekuyinto yansuku zonke. Kuyadanisa ukuthi irally engangele Kansas Chiefs sebe after 3 pitting sebe wine iSuper Bowl izilandelana. Kuthi kungaba khona ongafuni ukuthi afike ephazamise ama celebration. Uma ukunanzelela nje lapha eAmerica, it would have to be umuntu ovela ngaphandle. Kukalutshwana ukuthi edorobheni ohlala khona okule team edlala khonapho abantu bakhona ubazondo ukuthi mhlabe sithi ubadubule. But lakho interfilizi indaba azikasi-information kakhulu ngabantu laba. Usually, sesizwe ngama-affiliations abo. Kuthi ngama-right wing, kumbe ama-left wing, kumbe ama-Nazi. Sesizwe lama-face group abo. You know, lezi ndaba zibhalayo ama-manifesto. Lapha asikezwe ku-intention isihloso. Kuthi kade everything points to i-right versus left. Kodwa asikezwe. At least mina angaboni ukuthi abantu laba what was their persuasion. Abantu baphonga ukuphazamisa izigangi kumbe ikwini.
Khona ukutholakala kwezibhamu ukubona njani njengoba sisizwa kuthiwa umuntu uyenelisa lokuthi athenge umbhobho ku-internet?
Isibhamu sigcwele la e-America. Isibhamu sinjengemota. I-gun industry lapha e-America is too big and too powerful. Umuntu nguye ophakamisa isibhamu adubule. We've heard that abantu bethi, but then why kusiba khona? Kuyafana nalathekhaya labantu abasibusayo kule uhulumende kodwa kabenzi kabakusebenzisi kuhle. You know, it's what umuntu does. There's a saying it's better to have it and not need it than need it and not have it. Isibhamu is one of those things ukuthi mhla sifuneka umuntu esekugqekezela uzasifuna khona lapho those 2 seconds. Laba abayizigangi ayisebabona ukuthi bayizigangi, but the gun culture in America is just too ingrained ukuthi beyikhuphe ebantwini. Njalo the citizen feels empowered and protected, and lawe awusoze uphumbe ukuhamba nje uphunga udelela omunye umuntu, like asoze aphunga ukudelela ngoba ukwazi ukuthi uthweleni la okwazi ukuthi uthweleni. I-gun is an equalizer, so it makes abantu be respected. Laba bagangayo hayi baganga uganga ikhona ukuganga.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi yisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Ukulwisana kuyaqhubeka kumalunga e-TCCC asekela uzithi nguNobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sekuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana ikakhulu ngoluhlu lwamabizo alabo abakhethiweyo ukuthi babe ngamalunga edala lephalamende le-Senate. Ababe kulezi zikhundla baxotshiswa ngumnumzana Chabangu. Ubuhlaziyo ludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuxoxa legqwetha likamnumzana Chabangu, umnumzana Ngqobani Sithole, endaweni lonkosazana Soneni Moyo othi kwakufanele angene ephalamende, njalo ongomunye ozwakala esola abanye kuma-audio la. Nguye osungula lingxoxo.
Engisolayo ukuthi sekuyenze ngendlela ekade sisola ngayo uChanisa. Otherwise uChanisa engxenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti uChethe seni kungabazidisayidela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la amatsha akhethiweyo?
Ukuthi when izinto lezi ziqalisa kade kulama consultations akade senziwa. Of course ama consultations lawa angabe engayinkludanga yena umama njengoba esijo, kodwa kulama consultations ayenziweyo, kulezi nqumo ezenziweyo, ama decisions la asebuyile abuye as a result of interim secretary general we TCCC econsultile ku TCCC kufakwa amabizona lawo. Going forward, I think lami njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi bayi-include enoseni osoneni ngokuya kwesikhathi, because it must be a collective decision eyabantu bonke.
Ungasitshela mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili?
Ngingake ngawazi wonke ngokuma kwawo as I speak right now. Kodwa ngikwazi ukuthi wena lana amabizo akula amabizo atshintshwayo. And from the instructions that I got, ukuthi amabizo lawo ayevele khona yohambayo. Kodwa kwazokuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxambili. Batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo. Labo yibo engikwaziyo ukuthi kwazokuba le-consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo. Is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yona leyo? Sakubona kufanele ukuthi hayi ncomto embaxambili ungakubambuthini, akula ngenye indlela, kufuze kube yikhona kokukhona.
Nkosazana Moyo, uyamuzwa lapha umnumzana Sithole, ungathini ngakutshoyo?
Bona kutsho bazenzela bebodwa, thina sasingasatshelwa lutho. Okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile, kwakulamalisti ayi-2. Amalisti engu-2 azange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi. Sikhona esikuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo, kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa, thina singazi lutho.
Mnumzana Sithole, kambe kuthi ngabe kulungiswa njani lokho?
Ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela ofuze libanjwe ngayo. Umama kangeka complain just because yena utholakala esephandle or uzitholakale kasakhonsultwana. She must be part of the leadership. She must be part of the decision making. Yinto okukomplainwa ngayo. Okwenza ukuthi kube lento yonke le esisenzakala ukuthi kwaba le leadership vacuum kuthi kusile. Isile sokuyi-cult, so to speak. Ngakho-ke all those things have to be reversed. Abantu batholakale besenza ama-decisions, beconfronte i-problem ekhona elizweni as a unit. Ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini bekhombelana imini akwakhi isizwe. So umama nxa elento akukhonona ngayo kumele ukuthi ayingeje interim secretary general babuye beyimbumba.
Ungathini ngalokhu? Lakhulumisana yini la umnumzana Chaba?
Iqiniso sibili ukuthi kwakufuze kuxoxiswane. Uchaba ngivela sizange nje sihlale laye phansi sixoxisane. Sekulamagruphu vele angu-2 ikhokhelwa nguye yena uchaba ngesayidini labo. Thina esiyithi esaqala into leyo laye uchaba lama-double candidate salahlela le khathana le, akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo. Ngoba khathesi kunje abantu vele baya complain ukuthi uthole ukuthi omunye umuntu ofake kulisi yona la akula muntu vele omthandayo lapha ahlala khona ngezizathu ezithile. Abantu bayawona phela phandle la. So yikho besicela ukuthi ngabe i-SG iyayehlala ephansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate.
Kodwa ubona ibandla leli liqina yini njengoba sizwile kuma-audio zaphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana?
Hayi, mina ngibona zisakwalo ibandla le-TPP alisayithandile, selifile, selibulewe kudala ngabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla. So yibo ababuyileyo batshelela usengeza eceleni bathatha into le-raisa kwelizinga le esingabaziyo ukuthi lizinga elinjani. So u-TPP vele kasekho lapha koBulawayo.
Kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa? Sibonile umnumzana Siziba lomnumzana Chibaya behamba beqoqa abantu.
Baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship, hhayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe, but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile, hhayi lalo aliyindawo ibandla lakhe.
Lo ngumnumzana Nqobani Sithole, igqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabango zithi ngunobhala jikelelo we-TCCC ubexoxa indawo enye lo nkosazana Soneni Moyo owebandla le-TCCC.
Zimbabwe.
Okwamanje wothi sizwe udaba luveza imibono kahulumende weMelika.
I-United States ikhangelele ukwamukela abangane bayo bomanyano weNATO eWashington ngesikhathi sehlobo emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kweNATO eminyakeni engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 edluleyo. Kutsho umeluleki kugatsha lwezomvikela olwe-National Security umnumzana Jack Sullivan ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba esigodlweni seNATO, uSullivan wengeze wathi Umhlangano lo uzaveza iqiniso lokuthi umanyano weNATO mkhulu, uqinile futhi ubambene ukwedlula ezikhathini ezedluleyo. Udaba olumqoka oluzahlafunwa emhlanganweni weNATO lo eWashington ngoNtulikazi ngolokubambana kwalumanyano ekusekeleni iUkraine, kutsho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi uPutin ubelokhe elethemba lokwehlukanisa lumanyano, kodwa namuhla sizwile futhi ukubambana okuqinileyo okungakaze kuzamazame kusukela kuqala lokhu kuhlasela kweRussia ngobudlova eminyakeni cishe emibili edluleyo. UPutin ubekhangelele ukubona usekelo lwethu ludeda. Namuhla ngizwe izithembiso ezintsha ezivela kumalunga eNATO asekela ngokubambekayo abantu baseUkraine abalesibindi abalwela ukuvikela ilizwe labo. Mayelana lokubambisana umthwalo, iMelika ikhangelele ukubona amalunga eNATO amanengi egcwalisa isivumelwano sokubhadala isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% semali yokuxhasa iNATO. Olunye njalo udaba oluzakhulunywa emhlanganweni weWashington ngolwendlela yokuqinisa ingatsha ezibumba izikhali zokuzivikela ukuze sandise ukukhiqizwa kwamakhono abalulekileyo, kutsho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi futhi akukho nje mayelana ngezinombolo, kumayelana ngemihlobo yamakhono okudingeka sitshale kuwo, ngoba impi le eminyakeni emibili edluleyo isifundise ngokuguquka kwendlela yokulwa kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku i-technology, futhi iNATO kufanele ihlale iphambili kulokho. INATO isiqalile ukujulisa ubudlelwano bayo labangane bayo emhlubulweni we-Indo-Pacific, kuchaze uMnumzana Sullivan. Lokhu akukho mayelana ngokuletha iNATO e-Asia, kumayelana ngokusebenzelana ndawonye labalomqondo ofanayo e-Indo-Pacific kungxaki ezithinta umhlaba wonke ezifana lezobulembu, i-cyber security, ezomnotho, ukwanda kwezikhali zembubhiso eze-nuclear, lokusebenzelana ndawonye kwe-Russia, i-China, i-Iran le-North Korea, phakathi kwezinye izindaba. Abacebisi kwezomvikela abavela ku-NATO baphinde baxoxa ngesimo se-Middle East, okugoqela ingozi elethwa yi-Iran ekuzinzeni kwalumhlubulo kanye lombono wendawo elokuthula ephumelelayo exhumeneyo. INATO ikhangelele ukwamukela iSweden maduze njengelunga lesi-32, kutsho uMnumzana Sullivan. Umhlangano weWashington Summit uzaqhubeka ngokwakha umanyano wezomvikela lo obalulekileyo njalo olamandla owaziwa ngokuthi yi-NATO.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Esigabeni sabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana othenga impahla eDubai ezithengisela abantu labosomabhizimusi eZimbabwe.
Kuyasebenzeka khona ma usabambile sizothi kuyasebenzeka, kodwa akuyona indawo ukuthi ungazitshela ukuthi uzosebenza nomhleli. Angeke ngize ngisho kuyakumele ukuthi nje mayekuthi ithuba mhlawumbe likuvumela lasephoketheni kuvuma, kuyakube kuhlakanipha ukuthi kube khona into oyenzayo eceleni. O mayekuthi uyabubona ukuthi hhayi vele ngenelisi, njengoba ngiye ngabonisa laphana insimbi zemoto ukuthi uyakwazi ukuzithenga lapha uzihambise ekhaya. Ma ungakwazi ukuthi uvule indawo enjalo yokuthengisa, uvule izithuthi empahla nawe yakwazi ukuthi uphile ngoba yindlela abantu abaphila ngayo silokuthola izicelo zokuthi sifuna ama perfume angaphe ama perfume futhi siyawathola bese sithumelela amafoni ama refurbished phone manje ukuthi bekhona abafunayo siyabathengela futhi sithumelele ama laptop brand new and refurbished nakhona ngiyizinto engiyenzayo manje ngitholile umuntu othi yafuna ngiyathenga ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu ukutholile kumbe zinwele zona leza ama Brazilian Italian Peruvian ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu lokho sikacelile ukutholile kuye kwafika ezandleni zakhe ngoba kufike kuyimali yakhe ngingashisi sengibe eminyaka ngiqale ngo-2020 ngisathengela abangani mangiyekhaya ngiphathela abangani mangiyekhaya ngiphathela abangani kwaya ngaze ngaya ngabona ukuthi ah ngiyabe ngibathola abanye abantu ithi ngiqalise ukuthi ngithi ngathola mhlambe ihlanzana labantu bese ngiyahlanganisa sengifaka ku-Korea bese ngithumelele ekhaya.
Sizokuthiwa kanti esikulo abanye abafuna ama-t-shirts amaningi kakhulu usitshela ngamapjana lokho.
Yebo ngilaye ubhuti uqale ngingathi ngemva kokusha kokutsha kwemfayana ukhona ubhuti engithumelela kuyimali esuke eSouth Africa so saye sathi sixoxa nje esithi uyazi ngifuna i-iPhone angazi ukuthi ubuya nini ukuthi ah wawungakazi ukhulume ngoba sikele sihlangana mangifike okwamanje sengizobuya kumnyaka ozayo ngoba sengiphuma ekhaya ngikakade wasethithi ah kulungile ngase sithi ah ngaphandle kwayo yodwa zikhona ezinye izinto engingamtholela zona ezithengiswayo ngoba ngijayele ukuthi ngumuntu onjani othanda into zebhizinisi wasesithi ah yazi ibhizinisi yilizwe lesibongo sami wasethi hayi ngizokuxhumanisa-ke nabanye njengoba imisize manje kwatha ngiye ngixhumanise nabanye mhlawumbe sebengakhona ukuthi bezame ukuthi bekhompere izinto eziphuma e-South Africa bhotwana ngeziphuma ngapho babone ukuthi ikhali injani yikho-ke ukuthola kwami ubhuti yena loyo ofake i-oda bengihambe benempahla ebezihambile ezinye zazisiyethimoyi kulo munye ukuthi olesitolo lapho ithengisa impahla so lami ngase ngifake ezami abo-handbag nezinye nje izinto ezimbalwa njezazikhona ngase ngithumelele zithe zifika wasengifakele umeseji ukuthi akula yini into oyithumelileyo yokuthengisa ngathi yebo kukhona izikipa zikhona wasesithi zikuthi ngamlayela wahamba wazithatha hayi kusho ukuthi wazithanda so ngemva kokuthi athengise lezi wasesithi mbone ngathi sokumele ukuthi yinjani sivele sisebenzisane kube la masamashete engiwathumeleyo nomunye layo ubhuti futhi naye ngwakithi kule stolo edolobheni phakathi koBulawayo.
Unkosazana Mildred Nkomazana ngothenga impahla kwele United Arab Emirates ezithengisela osomabhizimusi labanye abantu kwele Zimbabwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye abalaleli beStudio 7.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi. Hawu ngithanda ukukhuluma ngoba balokuta u-Angliston Sibanda lo. Halo yena akaziphumele nje egcini ukuthi hayi mina akunapolitiki engiyihlazelayo mina ngikhulumela iZanu PF kuphela ukuthi hayi naye lisela njengabanye.
Litshona njani basakazi ontunga labojongo siyatshona basakazi. Sele sibulele ngokusikhiphela iprogramu yekuseni liya. Hayi libatshele ukuthi abantu ukuthi iprogramu yekuseni bayifuna. Iprogramu yekuseni kayiphendeli hayi 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 abasakazi. Ekuseni lanakalini sesibale sizilungu vele ekuseni kakhulu
sibingelela inkundla silitshona njani basakazi. Hayi u-Angliston Sibanda namhlanje uhle wacaca ucacile mpela ngendlela obekhuluma ngakhona ukuthi hayi sikhulumele sezano lesi cacile mpela vele akusasethusi sihlala sisitsho thina sithi undoda lo sikhulumele sezano lo namhlanje ucacile mpela ngoba yonke into eyenziwa yizano uvumelana layo sikhulumele sezano lesi.
Sanibonani kwi-Studio 7 njani lonke basakazi labalaleli abalaleli abahle abasakazi abahle. Mina ngithanda ukubonga lina kini basakazi elisethulela indaba ezinhle ezijulileyo indaba ezilohlonsi kuntungamile kompana kuChris Gande kuGibbs Dube kusithandekile mhla sekutabo kancube khona phana ya zimnandi indaba zenu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-live talk lapho abesifazane abaxoxa khona ngendlela ezitshiyeneyo abangasebenzisa ngazo ukuthi baziphakamise kwezamabhizimusi. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Oyemela izengeza West edalela eParliament uMnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala ejele okwesikhathi ngoba uMantshe bekeceleni isigwebo sokuba ayebika ngokwenyanga ezifika 9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.